uPrezi Nelson Chamisa uthe emhlanganeni izolo ngiyabikelezayo ngomgqibelo ukuzaba nomthimba omkhulu kakhulu owe-MDC ozawuthakazelela umnyaka we-OS-19 owokuzalwa kwebandla le-MDC njalo okulwela uzivuse omhle wedemokhrasi kuleli eleZimbabwe. Ngalokho wasesitsho njalo ukuthi njengoba kube nokhetho lapho i-MDC Alliance ekhokhelwa nguye u-Advocate Nelson Chamisa u-President ikuzaba lokuthakazelela njalo kukhanya kuyikugcobeka kwempumela ukuphumelela okwenziwa yi-MDC ekhethweni okwenziwa njalo ngu-President Nelson Chamisa.
So singathi lapho uyabe kugcotshwa ukuthi usengumongameli kumbe labe lisenza njani?
U-President Nelson Chamisa ukhulume kwabasegcekeni ukuthi ukugcotshwa kobukhokheli belizwe kuqakatheke kangako ngoba kuvela ebantwini beZimbabwe kakuveli kumasotsha emapholiseni kumbe kumajaji. Umbuso uvela ebantwini. Ngalokho nxa abantu beZimbabwe ngobuningi babo bevumile lokhu ukuthi uPresident Nelson Chamisa nguye osengumkhokheli wabo njengoba kutshengisiwe lukhetho, akukho okunye okungenziwa loba ngubani kumbe ngujaji kumbe ngubani okwedlula lokho. Okuqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bavotele uPresident Nelson Chamisa. Njalo kufanele sikhumbule kahle ukuthi ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguPresident Nelson Chamisa lithole amadolobho amakhansili emadolobheni afika 26 phakathi kwangu-32. Ngalokho-ke kusegcekeni ukuthi uPresident Nelson Chamisa uzabe ekhokhela amadolobho lawa ahlala abantu beZimbabwe kumbe akhangelela impilo yabantu beZimbabwe awafika 81% ebambe lo mkhonomi welizwe. Ngalokho-ke uPresident Nelson Chamisa ukhuluma ngokuthi ukukhokhela lezi zigaba lamadolobho kuzabe kuvunyelwana njalo kugcotshwana ekusaziwa ukuthi uPresident Nelson Chamisa lenhlelo zakhe ze-smart program ezizabe zizo ezincedisa ukukhokhela amadolobho lawa lendawo ezihlala abantu beZimbabwe kusiya phambili kuze kube lokhetho olutsha.
Ye, ngakukhangele sibili akubophisi khonokho ukuthi kuzaba lokugcobagcobana uthize?
Ngeke kubophise phela ngoba indaba yokuthi kulabo hulumende bezindaweni ama-province labo hulumende bakuma-council kumbe aba-local indaba esembusiwe esisekelweni sombuso seZimbabwe esabhalwa ngo-2013 ukuthi uhulumende usefanele alungiswe eseduze labantu kakhulu. Ngakho kusegcekela ukuthi ama-council akhokhelwa ngu-President Nelson Chamisa ayi-81% of all councils azenza ukuthi uPresident Nelson Chamisa asebenzele iy'nhlelo zakhe zokuphumelelisa izwe njengokwenza ukuthi uzulu weZimbabwe ahlale ngendlela ebukekayo njalo elokuphumelela. Okwesibili okuqakathekileyo yikho lokhu ukuthi uPresident Nelson Chamisa nebandla lakhe lenhlelo zakhe ze-smart program zizabe ziphunyeleliswa nguye lama-councilor akhe.